okokuqala ukuthi sebenze umahluko kuma accounts ukuthi umuntu sekumele abe le account ye US dollar le account ye bond le ama RTGS so kulethe ukwethuka kubo somabhizinisi ukuthi why sokumele kwehlukanisa ama account lawa sebefuna ukwenzani foreign currency and kuba kuhlupho ngoba okwenzakalayo ukuthi okakhesi into eziningi njengelizwe sizithola outside i-manufacturing industry jika ayikavuki so kuyinto ethuse osomabhizinisi kakhulu.
Uthe yena labo njengohulumende balubona uhlupho lokuswelakala kwemali yamanye amazwe njalo bazanika labo abakhanda ama-raw materials amqoka kakhulu awoku-export ukwenzela ukuthi kube yiwalethi imali elizweni. Kodwa vele abamabhizinisi bayithola yini imali yakwamanye amazwe?
Imali yakwamanye amazwe sikhuluma njengamanje ungaze uyayifuna ebhanga kayitholakali osomabhizinisi ayithola kumkambo omnyama esithi i-black market ngesilungu. Yithi ngananzelela nje kuviki lonaleli amalanga adlule amathathu ama-prizes ezinto asekhwele okumangalisayo ngoba osomabhizinisi vele leyo foreign currency kayitholakali emabhenki kayikho ngayi-aplayele emabhenki kawuyitholi. So esingakuzwisisiyo ukuthi ma upresident evuma ethina bazamnika laba abamqoka kusuka kwethusa osomabhizinisi ukuthi izabe isivele ngaphi leyo foreign currency.
Sesikhuluma ngala amabhizinisi amancane-ke abathengisa izitaladeni.
Bona laba abazithengiselayo emasitaladeni leyo foreign currency bayithenga emkambo omnyama osokuyikho osokuluhlupho ukuthi izinto zibe zikhwela ngoba sikhuluma kunje ma uqathanisa ama-rates emkambo omnyama lemali yaphandle akhwele okumangalisayo. Ilandi manje kwamanje libiza ngawo lifuna kumele ukhiphe about 14 pounds. So kuluhlupho ngoba into yakhona isiyafektha izakhamizi ngoba ngikhuluma ngokuthi intengo sezikhuphuka okunye okumangalisayo.